lokho kuphume kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette kwagcizelelwa yikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ehle yaveza njalo ukuthi kungaba ngutikilobhanqa njengalokhu okwenzakala kukhetho luka-2008 phakathi kwababili abayabe bekhokhela luzaphindwa mhlaka-8 Mpandula olwe-runoff. Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC unkosikazi Priscilla Sigumba uthe ukuhlelwa kwelanga lokhetho sokusitsho ukuthi abantu beZimbabwe sokumele baqaphele imibiko esemthethweni ezakwethulwa yibo ngokuthi ukhetho luzaqhutshwa ngayiphi indlela, hathi ukulalela amahungahunga.
The Zimbabwe Electoral Commission hereby notifies the general public.
IZimbabwe Electoral Commission ithanda ukwazisa uZulu ukuthi umhlonitshwa umongameli Emmerson Mnangagwa usephalule ngokusemthethweni waka-Section 144 ukuthi uMvulo mhlaka-13 Ntulikazi ilanga lokhetho lwelizwe leZimbabwe elokukhetha umongameli, abameli bedale lephalamende labamakhansili.
IZEC yazise njalo ukuthi abantu abanesifiso sokuncintisa ezikhundleni ezithi esikamongameli welizwe ezokuba ngamalunga edayela ephalamende lokuba ngamakhansila embusweni yezabelo balakho ukubhalisa ababizo abo mhlaka-14 Nhlangula. Iphinde yazisa ukuthi izafaka indawo zokuvotela zibe ziningi endaweni ezinabantu abaningi abazavotela, njalo ithe abantu abangenelisi ukubhala noba abangaboniwe bazancediswa ngabantu abazikhetheleyo, hatshi ukubanjwa ngamandla ukuthi umuntu okhethwe ngabebandla loba abavotisayo abancedise. Ingcitshi ecubungula ngezombusazo uMnumzana Pride Mkhono uthi laloba besamukela ukwethulwa kwaleli langa lokuvota kunengi okungakalungisiswa okuzenza impumela yalo ingathenjwa lokwamukeleka.
Kuyinto eqakathekileyo nxa sikhangelelane lombuso wedemokhrasi kumele ube khona eZimbabwe, kodwa sifuna njalo ukuthi kulama problems amaningi ngelanga leli abalifakileyo, ikakhulu sikhangele ukuthi imithetho eminye kumele ifakwe kungakabi lama-election yenziwa yenziwanga, ikakhulu sikhangele into zokuthi mbani uzabe gcina i-database ye-voters roll, njalo ama-police station akhona vele mangaki ngoba akagazethwanga sabo kwasinga mangaki sizakuphela sithi bona bangezele ama-police station kodwa ungacaci ukuthi angezelele ngaphi njalo imangaki.
Osakhulayo engunobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union zinaso uMnumzana Ashley Funye laye uthi laloba kuqakathekile ukhetho bekumele lwenziwe ngemva kokulungisiswa kwenguquko elifunwa ngababandla aphikisayo emthethweni olawula ezokhetho ukuze impumela yamukeleke.
Kule mibuzo eminingi mayelana nokhetho lolu oluzayo ngoba kulama-reforms esiwakhangelele ukuthi ayenziwe in the next 50 days, ngoba sifuna i-free and fair elections, sifuna abantu bakwanise ukuzikhethela abazabakhokhela. So sikhangelele ukuthi sibe nama-answers to ama-questions okuthi the diasporan vote, yabona ngathi si-constitutional court iyalile ukuthi ama-diasporan vote, but abantu labana baphuma elizweni kuyibangela ukuthi i-economy yethu engafunctioni kuhle, njalo they contribute a lot to economy yethu and the FSA.
Isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana iPithule Maphosa uthe bekuvele kubuya lokhu njalo sokuyisikhathi sokuthi izizalo zeZimbabwe zitshengisele ukuthula ngesikhathi lesi.
Sokumele kusiza besele sikhangelele, so sokuyikho isikhathi sesifekiwe sokumele nje sisebenze kodwa ngokuthula kungela udwangudwangu kungela kulwa lokutshayana lokwethukelana kuze sibe ne-free and fair election ele-credible result.
Abaningi babheke ngelihlo lokhozi ukubona ukuthi icele le-MDCT elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa lizancintisa na kukhetho lolu njengoba lalithi alithoze lincintise imithetho yekhetho ingakalungisiswa. Yimele isithuthu sezimise Harare, nguGideon Bhebhe.